kuthiwe ngubaba uNdweni kuhle kakhulu uvikela indawo ekamthwakazi indlela ayenza ngayo uChief utshengisa ubungcwethi utshengisa ubudoda utshengisa ubuduna yizinduna esizikhangeleleyo komthwakazi ukuthi ngabe silazo zonke nje ziphatheke ngendlela yokuthi wenza kanjani uNdweni kube ngabe uyavuma zonke induna ngabe ziyaphatheka zimchase kakhulu kule nkulumo okuzayenza ukuthi uhulumende weZimbabwe athuke ebone ukuthi hayi abantu bakwamthwakazi sebelifuna ilungelo labo sebefuna ukuzimela kodwa ke ngendlela yokuthi amanye amakhosi ethu kukhanya athule kukhanya uNdweni kuyabe kumele ukuthi sibili yona le ndlela okumele siyenze thina abantu iyabe ibaluleke kakhulu izafosa amanye amakhosi ezinye izinduni ukuthi ngapho uZulu sokunguye osetshengisela njengakhonokhu nje okuthi bamele kuye mathwa kusitethi sikankomo nge-Friday zizayethuka lazo zikuxhaseni induni
so kodwa ngasikhangele ngeyabantu abesaba ukuthi engxaye bangadutshulwa kumbe into ezinjalo nxa betshengisela
Mthembu amazwe omhlaba akhangele amazwe omhlaba akhangele uhulumende kamnangagwa lokhona ngendlela akhankasa ngayo emazweni omhlaba uzayesaba ukuthi kuzamnyanyisa so abantu ngibona ngani ngendlela ekhona kumele bekhululeke okokudutshulwa lokhu bengakwesabi ngoba umnangagwa uhambe ekhombisa amazwe omhlaba ekhombisa amazwe omhlaba ukuthi wozala eZimbabwe Zimbabwe is open for business so nxa sekungaba lokudutshulwa vele phezu kwezindaba lezi ezikhona ezedlulileyo eka-1 August esikhathi kuluthwa laphana abantu beze betshayo koBulawayo ngibone ngani kungambisela emuva umkhankaso wakhe lo we-open for business njalo bekindlela ngingathuyezwa kathesi kungani vele into azimaka kuhle ngaye so hayi angiboni abantu kumele sikhululeke sihambe siye khankasa lolu mkhankaso kababukhayisi